ukubuya kwe-assessment lokhu kuqakatheke kakhulu ngoba khathesi siyakukhetho. I-SADC mina ngokubona kwami i-SADC iphuzile ukubuya lapha eZimbabwe ukuthi ibuye izo-assessa ukuthi umumo i-election preparedness yethu injani. Ngoba nxa sikhangela ngo-2018 i-SADC yabuya yayenza ama-recommendations i-electoral observer mission ye-SADC ukuthi ibone ukuthi ukhetho luhanjiswe njani. And ikakhulu nxa sikhangela into zama-electoral reforms i-SADC yarecommenda ama-electoral reforms ukuthi ukhetho luhambe kuhle kungela kukhonona. Kodwa nxa sikhangela khathesi 5 years down the line akula ama-reforms angathi a-implementiwe. Yikho nje sibone ukuthi ukubuya kwe-SADC kungani kuphuzile mbijani. Kumele ukuthi ngabe babuya 2-3 years ago babone ukuthi iZimbabwe
endabeni bezokhetha. Baba Mlethu, uyamuzwa mama uyakhuluma la.
Nami ngivuya layo mama ukuthi kuza kuSADC lapha eZimbabwe ukuthi ngihlalise ukuthi singabe siprepared okunganani ngokhetho kuqakathekile kakhulu. Njalo iSADC ngathi iZimbabwe ifola under iSADC, so i-perfect body ekhangela iZimbabwe singakhangela i-African Union siyazi kusephezu khona. So kunjalo umama ukhulume ngendawo yama-electoral reform ama-recommendations la ayenza nto le nto layenza kudala. Kunjalo abantu we-CCC bakhona ku-parliament izinto kodwa kumele bezilungisise zona beze kumbe bezireyive kudibhete ku-parliament so bathi into zakhona zi-implemente not ukuthi sesibunje sesiyekhethweni futhi siyephinde bekhulume ngazo. Abaqale ukukhuluma ngazo into lezi siyephinde bekhulume ngazo izinto ezamele zilungiswe kudala zonale zingaba zi-raise before ikhetho kathesi sesi-prepared ukhetho i-proclamation date yafaka kathesi. The reason why besenza njalo benzela ukuthi iphinde bekhonone futhi ukuthi hhayi bengadliwe bethi hawu ukhetho lwaingoko-free and fair because isizathu zekuthi sekuthi kwakungayimplimentanga lokhu lalokhu lalokhu lalokhu. So balazi inkokheli balazi iy'nkokheli ze-parliament akade kumele ziphushe into yonaleyo. I-SADC angeke kuye izosiyenzela ama-reforms yona lawo. Upresident uhlale ethishe wenza kithi ukuthi hayi ilizwe lathiwa liphinde libuswe ngabanikazi bakhe. Thina njengeZimbabwe including bona abantu baku-TPC kwakumele be-raise ama-issues yona lawo ukuthi no kakulungisise nxayabeyabeyibona ukuthi no into le ingabagwenxa phambili. Okutho ukuthi bona babezikholisela nje ama-lawyers ze-parliament bengakusho lutho, bezikholisela nje izimoto ze-parliament bengakusho lutho. Nawo sekunje sekuphinda be-raise. So bese just an excuse ukuthi bayakwazi ukuthi ikhetho elizayo bazadliwa. Ukhetho elizayo upresident umala kuza wena bezaniphesa endaweni.
What singenisa ushireding mama uyazizwela la uyakhuluma lapho ba.
Ngiyabuza ubaba Freedom ukuthi yakhuluma, ngiyabuza ukuthi yiphi iZimbabwe ahlala kiyo ngoba khani ngani is out of touch ngento ezenzakala eZimbabwe. Baqale khangele azibuze ukuthi iZimbabwe ayibeba ukuthi yeZimbabwe inabanikazi yabo. Yebo thinathisi abanikazi bakhona kodwa iZimbabwe does not exist in a vacuum. IZimbabwe is a member of iSADC. iSADC yafaka izinqumo esithi ngama-SADC protocols on indaba ze-governance lama-election and iZimbabwe is a signatory to ama-protocols ona lawa basayina babavumelana ukuthi sizalandela kulokho okuyakokugoqwe yiSADC. Yikho-ke ngo-2018 observer mission leyi ebuye namuhla yabhalwa ngo-2018 ngathi kunezinto ezithize ezisilelayo in terms of ama-electoral reform iZimbabwe okumele injani izilungisi. Lokhu akusayenzwanga. One, thina njengebandla le-CCC nxa engumuntu olandela okwenzakala ephalamende ebala lalokho okuphuma ku-Hansa uyabona ukuthi indaba yama-electoral reforms le yaqala kudala thina njengeba. Khathesi loba nje kusayikudala siyakhumbula kusayi-MDC kwabuya le gwalo kwakhoma ugwalo okuthiwa yi-PRIME Principles for Reliable and Inclusive Elections in Zimbabwe khipha izinqumo eziyi-2020 principles ezama-electoral reform zahlelwa ephalamende ngama-MPs awe-opposition. Kwangothi khathesi kwabuya lebhuku ugwalo okuthiwa yi-prepare esibhale khona izinto eziyisikhombisa ezimqoka ezikhangelane ngama-election ama-electoral reform zafaka njalo ne-electoral amendment. sigoqe izandla ephalamente singakhuli indaba zama-reforms, hhayi leli lihaba asikho okwenzakalayo. Okufanayo yikuthi akuna political will.
Baba Mrechu,
into zama-electoral reforms like eshilo ukuthi kwafakwa ama-recommendations. Ama-recommendations lawana is not mandatory ukuthi lele kwenze lokhu lalokhu lalokhu lalokhu.